chiti mosara zvakanaka.
Sokuisika disendaba ku VOA Ndebele.
Alami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-13 Ntulikazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli uMnumzana Sylvia Kasukuwere ovinjwe ngumthethwandaba ukuncintisa ukuthi uthi uzakhweza udaba lwakhe emthethwandaba ophakemeyo. UKasukuwere uthi enganqoba uzasungula isikhwama semali elibhiliyoni elilodwa kuphathisa abathinteka kusehlakalo seGugurawundi.
Kumele sikhumbule ukuthi ilizwe leli lake lanikeza iCommand Agriculture imali engange $3.5 billion.
Kodwa abanye bathi inyathelo elingathathwa ngukasukuwere alisoze lamukeleke.
Ibokamba ngabe esukuyile wakhuluma ngendaba yeGugurawundi wafaka i-1 billion laphana yona lexoxwayo. Kodwa ke ukulande ngendlela engaqondanga okokuqala nje vele kudala ekugovernment. Kazange wazihlupha ngakho, kazange wabuza ngakho.
Ibandla le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora lithi lidanile ngokuhlubuka kwamalunga alo awedalele iphalamende alithumi esiya kubandla elibusayo eleZANU-PF.
Isenzo esisitshiye sitshe amathe, asikwazi ukuthi sithini okwakhathesi, njalo sisiqede ukuhlakanipha ngoba besingakabe lamathuba okuthi sizwe ukuthi kahle kahle insolo yabo kubandla le-MDC kuyini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele ngoma.
Asambeni madoda siyovota.
Ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli uMnumzana Sylvia Kasukuwere ovinjwe ngumthethwandaba ukuncintisa uthi uzakhweza udaba lwakhe emthethwandaba ophakemeyo. Umthethwandaba we-High Court izolo ugcizelele isicelo sokumisa uKasukuwere ukuncintisa esafakwa lilunga leZANU-PF uMnumzana Lovedale Mangwana othi yena ngokuhlala phandle kwelizwe okwedlula umnyaka lengxenye i-18 months uKasukuwere wabalekela eSouth Africa ngemva kokususwa kaMnumzana Robert Mugabe esikhundleni libutho akumelanga ancintise. Kodwa eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter uKasukuwere uthe ngokuthatha lesi sinqumo uMnangagwa usetheze olulenkume kodwa kavezanga ukuthi utshoni ngalokhu. Lokhu esikudaba lukaMnumzana Kasukuwere uthi enganqoba kukhetho umbuso wakhe uzasungula isikhwama sokuphathisa abathinteka ngombhuqazwe weGugurawundi esiyimali engamadola alibhiliyoni elilodwa. Ngesizwe amazwi esikhulumeli sakhe uNkosazana Jackie Sande asithumele wona.
Uva ukuthi akhulume athembise njalo kulabanye ababuye besola njalo besithi imali yona leyo izatholakala ngapi. Kodwa thina sithi kumele sikhumbule ukuthi ilizwe leli lake lanikeza iCommand Agriculture imali engange $3.5 billion. Imali le azange yabonakala ukuthi isebenze njani. So kutsho ukuthi i-1 billion imali encane kakhulu ukuthi ihlawule abantu laba abalahlekelwa izihlobo njalo abahlukuluzayo ngesikhathi seGugurawundi. Indaba yeGugurawundi yathola ukuthi indaba lokhu kodwa nje ingapheliyo enkulumeni zelizwe leli ngoba usobala ukuthi labo abalahlekelwayo abakasuthiseki izincumo ezithathwe nguhulumende ukuthi bona bahlawule kumbe ukuthi khona indaba yangkhona ixoxe njalo kutholakala ukuthi abantu bangaqhubekela phambili kanjani. Ukuze abantu baqhubekele phambili kumele kube lenhlawulo naleyo. Kumele njalo wonke umuntu walahlekelwa izihlobo kumbe ngabazali bakwanise ukuthi bathwele izithupha ngamabirth certificate abo kumele njalo uhulumende oyabe ebusa ngesikhathi leso ende uyena umnumzana uKasukwere uthe namhlanje ezabusa namhlanje ezaba ngumongameli indaba yeGugura Honda yesondaba ukuthi izayalisa ukuthi ixoxe ngayo kumbeni lalabo abalahlekelwa impilo zabo bengakhunjula kusho ukuthi khona khona ukuze abantu baqhubekele phambili kumele uhulumende avume ukuthi ngiqiniso kunabantu abalahlekelwa impilo abantu ababulawayo ngesikhathi seGugura Honda la khona ukuthi izihlobo zabo zivunyezwe ukuthi nxa zifuna ukuyafaka ama tombstone okukhumbula ukuthi babe kumkhumbuzo ukuthi umuntu lo wake waba khona njalo wabulawa ngesikhathi seGugura Honda konke konoko kumele uhulumende abe phakathi kwakho avume sibili akufake egcekeni ukuthi ngokweqiniso ukuthi iGugura Honda yabulala abantu abaningi bacithekelwa impilo balahlekelwa izihlobo abanye balinyazwa ngesikhathi seGugura Honda so thina sithi i 1 billion ingabe futhi usikhane ukuthi imali encane ukuthi lokhu kwenzakale ukuze ilizwe liqhubekele phambili sifuna ukuthi ilizwe liqhubekele phambili abantu bebambene nxa labo abawonelwayo sebesuthisekile ukuthi sebehlawuliwe okwaneleyo njalo sikhangele ukuthi uhulumende abe lokuxolisa sibili ukuthi lokho kwenzakalayo kwakukubi njalo akumele angakuphindwe sisiya phambili
lawo-ke ngamazwi kankosazana Jackie Sande isikhulumeli sikamnumzana Sevia Kasukwere ofuna ukuncintisa ukuba ngumongameli welizwe kunjalo nje abanye bayemukela imbono kaKasukwere eyokusungula isikhwama sokuphathisa abathinteka ngombhuqazo weGugura Honda kodwa abanye ngabathi indlela athi kuzasetshenzwa ngayo ayisoze ithobe amanxeba ngesizwe imbono yengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube
yebo kuhamba ngabe esukuyile wakhuluma ngendaba yeGugura Honda wafaka i-1 billion laphana iyona lexoxwayo kodwa-ke ukulande ngendlela engaqondanga okokuqala nje vele kudala ekugovernment kazange wazihlupha ngakho kazange wabuza ngakho waphila nje sengathi akula Gugura Honda waphila njengomgabe okwesibili okuyikho okuqakatheke kakhulu yikuthi akwenziwa ngendlela leyenza ngakhona kuqalwa ngeqiniso iqiniso eliveza ukuthi umonakalo owenzakala ebantwini owenzakala esigabeni ungakanani lowo monakalo yiwozala imali edingakalayo ukuze kulungiswe wona umonakalo wakhona ungakhuluma nge-1 billion kusengenzeka ukuthi mhlawumbe kudingeka i-30 billion kudingeka i-100 billion kudingeka i-200 billion kudingeka i-400 billion so uyithethe ngaphi i-1 billion yona le ukukhulunywa ngemali ayithethe nje emoyeni ingazakali ukuthi uyithethe nga bekufanele ukuthi kuqalwe ngeqiniso vele yilo-ke lizala ukuthi kuzadingeka mali ukuze kulunge umonakalo i-1 billion hayi kayibekwe eceleni ukuze kuthuthe iqiniso yilo elizasitshela ukuthi kufunakala malini
manje nxa sikhangela ukwenzakale izolo ukuthi kuthiwe engancintisi kukhetho kungakutshengisani lokhu kuyatshengisa na ukubana ibandla le-ZANU-PF lingene kwesaba ukuthi engangena uKasukwere kungaba lokuphambaniseka ekuqhubekeni bebusa ukubona njani wena
iye khona bekucatshangwa ukuthi kungenzeka ukuthi uKasukwere athathe elinye ivoti ebelizaya kuZANU-PF ikakhulu labo ababehambisana lomgabe kakhulu ngesikhathi esuswa esihlalweni ngo-2017 kodwa akula siqiniseko sokuthi bekuza kwenzeka kanjalo ubengalithatha lelo voti ubengangalithathi lelo voti kuya ngokuthi ubeza campaigna okungakanani kanti njalo wamukeleke okungakanani kuyinto yokucabangela lokho okuthiwa yi-speculation ngesikhiwa ukuthi sicabanga ukuthi bekuzaba nje kumbe kube nje kungaba nje kube nje kodwa-ke iZANU-PF kakubalekela ukuthi umuntu nje ongaqathi ivoti kayimfuni lakancane ngakho-ke lanxa ubezaba yi-presidential candidate yona liyani iZANU ayijiyise esihlalweni ibingasoze imamukele lakancane ukuthi akhampeni yiyo indlela okuphilwa ngakhona kuleli lizwe ngakho-ke kakumangalisi ukuthi uyagcina engaso candidate kodwa-ke lanxa kade ezaba yi-candidate lanxa engaba yi-candidate ithuba lokukhampeni avele kasoze alithole yikho-ke ngikhangelelanga ukuthi angathola ivoti ningi engatholanga ukampaigner ngoba bazamvimbela
lo-ke ngumnumzana Efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo Kunjalo nje, ibandla le MDCT ekhokhelwa umnumzana Douglas Munzora lithi lidanile ngokuhlubuka kwamalunga alo adalele parliament alithumi esiya kubandla elibusayo eleZANU PF. Ngolwesibili unobhala jikelele weZANU PF umnumzana Obethe Mbofu wamukele amalunga eMDC amane abalisa unkosazana Lindiwe Maphosa, Memory Mbondia, Winnie Nkankuni lo Virginia Mafuta. Wazisa njalo ukuthi kulamanye amalunga eMDCT asephalamende ayisithupha ayengekho khonapho kodwa asehlubukile lawo ayangena kuZANU PF. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isikhulumeli seMDCT umnumzana Witness Dube.
Isenzo samalunga ethu la akade engamalunga edalele parliamente njalo iningi lakhona kungabantu akade behlala ku national executive isenzo esisichiye siche amathe asikwazi ukuthi sithini okwakhathesi njalo sisiqede ukuhlakanipha ngoba besingakabe lamathuba okuthi sizwe ukuthi kahle kahle insolo yabo kubandla le MDC kuyini. Ngakho sisazo zivutha njengobukhokheli mhlawumbe maduze ukhetho lwangakafiki ukuthi sicubungule izizathu zonke abangabe beziphile maphambilini bese siphawula kabanzi esikucabangayo ngesenzo sabo lesi. Akukaze kwenzakale ku-MDC ukuthi silahlekelwe ngamalunga amaningi kangaka ngasikhathi sinye. Yebo abantu bayatshintsha amaphathi besiyalelale kodwa lokhu lathi hayi akusishiyanga silo mqondo omuhle. Ngakho yinto okuzamele ngesiphange phange sihlale phansi siyicubungusise. So nxa amalunga esephawulile ukuthi nibathini ngakho kukhona sizakhuluma ke kabanzi esikucabangayo ngalokho kodwa esingakutsho ukuthi njengabantu abakholelwa kulungelo loluntu siyabakhulula njalo sibafisela okuhle khona le asebekhona kuzanu leyo esingaziyo ukuthi isitshintshe yabamnandi kibo ngasuku lunye amanzi akhipha amanzi ababayo asemnandi kanjani ngesikhathi esifitshane kangaka. Ngabantu akade silabo isikhathi eside empilweni zethu nanku sebejikile abaselathi.
Bathi baxotshwe yibukhokheli buka Monzora. Uthe ekhuluma umama uLindiwe Maphosa wathi uMonzora uselibulele ibandla sokuyinto nje edlulwa la Liberal Society.
Bangaba ngamagabazi ekukhulumeni omama uMaphosa kodwa iqiniso ukuthi iMDC yonale yiyo eyayibathumile njalo bebesalawo amathuba okuthi batsho izinsolo zabo atsho ukuthi sizizwe siziphuma kini onozindaba ukuthi basola ubukhokheli bukaMonzora. Iqiniso yikuthi asenzanga kuhle ekufakeni kwama-candidates ngoba kangenanga ilizwe lonke kodwa lezo into bekumele sizihluze sisonke labo omama uLindiwe. Mhlawumbe baswele isibindi kodwa njengabomama abakwazi ukuletha umuntu emhlabeni bese bathembile ukuthi baza kuba lesibindi sokuthi kudlule lokhu bekhona kodwa hayi asila nje ikhubu esibabambele lona asila sikhwili sibafisela okuhle besiyaphambili nxa bukhona khona ngale ubuhle kuzalo PF sezabubona ngabo njengoba sebebone ububi bonke ngapha kithi sikhona.
Ngaphandle kwabane laba abaphumele egcekeni abanye laba abayisithupha ukuze babe lichumi bakhona yini abazekini balazisa ukuthi hayi ubona sebehamba?
Abazanga basitshela ngokusemthethweni kodwa sikubona kundlela zokuxhumana zona lezi. Sibona njalo ukuthi kokuningi kwakhona siyabe sisonke abayilandulileyo mbiko okungatsho khona ukuthi sebehambile. So asingeke sikuphike ngoba abanikazi bakho sixhumana labo kubo WhatsApp kuma-group manye abazange labo bakulandule khonokho.
Lo-ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT. omunye oMDCT okuthiwa layo usehlubukile waya kuZANU-PF umnumzana Peter Moyo ongummeli weSouth Atona edalela eParliamente ukulandule lokhu kungqoqwa yenze le Studio 7 izolo esithi ulokhe elilunga leMDCT.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele
ngonamandla. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilo daba lokuthi umongameli wele Iran umnumzana Sayed Ibrahim Raisi uzafika eZimbabwe lamuhla kuhambo lwelanga elilodwa olukhangelelwe ukuqinisa ubudlelwano bamazwe womabili. Iphephandaba leChronicle lilo daba lokuthi umndeni kamuyi umnumzana Joshua Nkomo wamukela ngenjabulo imbiko ethi uhulumende ufuna ukufaka esinye njalo isithombe sikamuyi eHarare. Leli phephandaba lithi kuzafakwa lesithombe sikamuyi umnumzana Robert Mugabe kwenye njalo indawo eHarare. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sona njani, sona njani kusitudiyo. Nangubaba, nangubaba lapha uyakhuluma. Uthi yena umthwakazi, uthi umthwakazi kuyini. Uthi ilizwe leZimbabwe lincane. Kambe baba uqinisile, ilizwe leZimbabwe lincane. Kulamanye amazwe ale population eless than 1 million. Kodwa ngamazwe, iSeychelles labantu abangakanani. For example, ilabantu abangakanani. Mane ngamazwe, alabantu abalutshwana. Kulabe mthwakazi, uthole sithi iZimbabwe labantu abalutshwana. Asicela sichazisele kahle khonapho ukuthi kutshona wena nxa kuyikuthi wena uthanda into yeZimbabwe owawuzwisisa ukuthi umthwakazi kuyini. Sicela uzithulele, sicela uzithulele, thina siyakwazi ukuthi umthwakazi kuyini. Njalo umthwakazi yinto ekhona, lilizwe elalivele likhona. Wathi bekuchazisele ungathi iZimbabwe incane. IZimbabwe incane, hayi baba, sicela usixolele khonapho. Semathebeleleni South, igama lami
siyabingelela emsakazweni, sibonga umsebenzi omkhulu ngake siphathela wona. Kuyadumaza kakhulu ukubona abantu beZimbabwe sezuyilima kanjena iZANU-PF lo president wakhona, ukuthi uzahambe emaralini egqugquzela abantu ukuthi akuladlame, kafuni kube lodlame kuma-elections. Kodwa abantu abasondelene laye o-handyman bakhe o-Nesimutoti besenza udlame olungaka, behamba begadwe amaphoyisa bephethe ibhamu bedula abantu. Mina ngakufuna isitshethi kakwazi lokho, ngoba umuntu osondelane nomnakakho nguye u-Energy Mutoti. Basondelana kudala, bebesondelelene kuze kube yimanje. Kambophi kamkhuzi kodwa besehambe tshela abantu ukuthi ethi i-election ingafuni ukuthi abantu bebetshaywe na kungeyothuma abangani bakhe abasondelane laye. AmaZimbabweni wonke athanda ukuthula noma uyabe ukuzana. Hamba ovotele i-change ukuthi kuma-next election ngeminyaka ezayo noma noma kungasekho emhlabeni, ingane zakho ke zithole into othiwa yi-free election. So ngama-opposition vote, as long kuyiZANU-PF udlame ngelo phele kulezo lizwe. IZANU-PF udlame i-first name yabo, vele baphila ngodlame. Iparty leZANU bayivula ngodlame. So ngeke bakhohlise amaZimbabweni ngoba sebababona ingani bayilimi ukuthi babekhuluma into babalalela ngale bejike besenza okunye. Bathi asesingenza udlame ngapho, uma bejika ngale bebe yibo abenza udlame, ngoba sebabona ukuthi amaZimbabweni athambele kakhulu ukuzwa amanga, bewavuma amanga lakusasa, bebavotele ngamanga. AmaZimbabweni avume ukuthi iZANU-PF idlala ngabo ngamanga kuphela, ukuthi bezikhiphe enkingeni zodlame. njani abakhiphi yona izizayo kuphela siyabona
studio 7 njani soko zame thandekayo hayi sina siphilile siyaphila kuwo kubi uncube lokhulumayo midrain sathanda ukubonga kakhulu umsebenzi wenziwe yiFIFA leCAF laphiana ekubuyiseleni iZimbabwe continental for peace emdlalweni kuze abantwana bakhona ukubonisa italenti labo ya bekungasekho right bengasa bonakala bekhulu ibhola into e-right ibhola into ehlanganisa abantu so hayi siyenzapho kuleyo ndawo laphana okanye ziFA CRC ya bonke abazemidlalo basithembe ukuthi hayi wonke umuntu wasezimo ujabulile kuleyo ndawo
studio 7 linjani wasakazibethu abahlenyana ibingelela okhulumayo ngumpande Plumtree ngibuhlungu kakhulu ngendaba eyenzakalayo ebhoda ethema itengwe ibuhlungu kakhulu ibhoda esazakhela yona kodwa manje seyi-operator sekusiyabuya abanye abantu abavela khatshana bona bekubompumalanga emashonaland fanala sekuyiba sebebusa ebhoda yakithi kubuhlungu kakhulu lokho kube kuya ngami ngabe kuya kulenye into engayenziwa ngoba uyathi usahleli mhlawumbe usemva kwesihlahla uyazikhulula uthole isotsha selimeceleni kwakho sekufanele ukuthi likubuze ipassport emaitengwe endaweni yakithi ebambathi ibuhlungu kakhulu le nto le sengathi kungaba lo mzamo ongenziwa kahle kahle ngicele bengifisa ngesami isifiso ngathi uchief Fuyane le chief Mathema ngoba yiwo amadoda engiwabona akhona emathebeleleni kube kuya ngami mpela bekuzeke basinikwe nje ithuba lokuthi amajaha asetsholesho la aseplumtree sike siyehlangana phakathi kumazamnyama emfuleni kuye kube khona enye into esiyikhulumayo le ndlula zethu zenezi ezimbili mhlawumbe kukhona okunye esingakulungisa ngalolu daba ngoba akusayenzi ngendlela abantu asebegcwele ngakhona emathebeleleni besenzisa yonke into akusayenzi
linjani ngapho kwaka studio 7 linjani hayi mina ngiyaphila igama lami ngokhubani Sibani hayi ngithanda sinami ukuthi silami ngiyijikajika kwamagama amabili amathathu sibili ukuthi ngiyamangala sinama size umuntu alokhu ekhuluma ngezanu manje ukuthi kusiyaphela inye 5 years malokhu yabetho ukusizanu siyabe sikuphi khona lapho siyabe sikuphi abantu abazama ukuthi behlale phansi becabange ma umuntu ocabangayo sinokucabange nawe ubone ukuthi ma siyabulokhu ukhuluma ngezanu ngalesi sikhathi izinto zibheda kanje hayi abantu abazama ukucabanga bekukhuluma ngezanu yeke sizame enye impilo enje akekhuluma ngezanu thina sidubeka kanje ukuthi ngifile izanu hayi thina yindapha e-South Africa ngokuhlala ngeflahusi hayi ngazalela khona
linjani studio 7 linjani lonke bestudio 7 linjani bonke bantu be-CC sabe sevotani singene embusweni ngathi sike sihlale kude bantu be-CC nabantu begoli linabantu begoli ngelani kube likhuluma liba ngumsizeli segoli beyanizovota la awula muntu ozalivotela kunje eZimbabwe kunje beyanizovota la singabe liba ngumsizeli segoli ngelani kuba ziwulowele kuba ngumsindo egoli beyanizovota la asoe silivotele thina silinunisele ilizwe linalisilungiselayo alusele ilizwe selikhona libuya lapha sesithi hey what beyanizovota bantu besegoli nelikhuluma kakhulu futhi saba sibhizi siyakhampena sethu sebe lapha siphosa lokubulawa nalokho libhizi kunabe egoli isithi hey izanu hey i-CC beyanizovota la lingabe likhuluma ngomnomo lisegoli ngiyabonga yimi engaziqambi ngebizo
ninjani basakazi ninjani olibingelelayo ngunkosi umfoka Dlamini khona kamlangeni ephuma endaweni yasenkaya ya bengithi ngigxeke kakhulu lapha ngendaba yokhetho ya ukhetho khona kufanele libe yi-free and fair odliwe udliwe and besengibuya kakhulu lapha endabeni yabomthwakazi abantu bakomthwakazi mina ngindebele uqobo mpela uDlamini sibili emlangeni kathi into engizibuza yona abantu bakamthwakazi bangaki abangakhuluma ngokuthi bangakhuluma ngokuqinilizwe nawo i-generation yesingaki kulabantu abalezindlu lapha basuke esishoneni le i-generation besingaki ngaki babonani intona le bangayilungisa lula nxa kuthiwa uqinilizwe lokhu yikho kuthiwa yikuphupha yazi ukuphupha ugadi ifremechina ungasoze wafa wayigada yikho khona lokhu angeke bafa bakwanisa laba abantu bakamthwakazi ngamagwala okucina amapholisa abanceba kanceba kakhulu lapha besibabona lapha bezama ukutshona beprotesta okungacatshiwe lapha phambi kwabo trade gold wathwathi laba vele njengaba abahle bekuthula abantu bakamthwakazi asikhulumi lo mthwakazi thina singangcono sikhulume ngezanu le-TCC abantu esiyibe sibabona kuthi yiwo amadodadoda lezibindi loko kahle abantu bakamthwakazi labo abafe baphinda ukuthi bangafa bavusa ilizwe leli lokhu kwehlula lo kwagcina ngenkomo kakhohle lokhu thina sibhizi silungisa ukuthi izinto zibe right bona ababhizi bakhuluma into kamthwakazi why uright umqondisi moya engangenanga right wamela ukuthi abe ngu-president ngitsha wanti vele uthe nakala 20,000 yesidoli. So kutshengisa ukuthi akule lapha bakhona akahlane kashiyana le uchitha isikhathi sakhe nasikhuma abantu amadoda-doda angale nothi lokhu
ngiyabingelela lapho Studio 7 kundlovu lapha e-Democrat. Hhayi kakhulu madoda ngithi manje mphawule lapha njengoba izani sivala isiba lethambo elivala umsobho kodwa-ke akunandaba bona-ke bakhampeni kuphela bakhampeni noma bangene door to door be-triple C ya but enye into umqondisi inkinga yakhe ukuthi yena uyabandlulula umbandlula ngumsobo so ngeke awine umuntu onjalo ngeke abuse lo nkulunkulu akamphe ukuthi abuse ngoba uyabandlulula abantu ngomhlobo into ehluphayo lo into ehlupha kakhulu inkosi ya.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umhlangano womanyano we-NATO uphelile izolo lanxa ele-Ukraine lingavunyelwanga ukuba lilunga. Kube lezithembiso zokuqhubeka ngosizo lwezikhali zokulwisa ele-Russia. Umongameli wele-Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky ubeke watshengisela ukucunuka ngokungemukelwa kumanyano we-NATO obuhlangene kwele-Lithuania ukuhlaziya lolu daba. Sigxoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Ye Ukraine kuthiwa bazayinika abathi yi-protected status njenge-Israel ngoba ukufaka i-Ukraine ku-NATO masinya kuyahle kuphambanise i-Russia kube ngathiwa sokule-Third World War umhlaba wonke jikelele. So enguzwayo engubalayo emaphepheni bakhuluma ngokuthi bazanika i-Ukraine ama-security guarantees abaniki Israel ukuthi ozayiqala labo abantu abaningi basebemelayo but bengayingenisi ku-NATO ngoba siyakwazi ukuthi i-Russia vele yathi yona i-red line bangafaka i-Ukraine kusigabeni se-NATO kuyabe sokukhuluma ukuthi sokuliwa all over the world akusela ma-break. So hayi siyabe sesibona ukuthi after this meeting umongameli welizwe uBiden lamanye ama-countries anjengo-Britain laba-France Belgium Germany bazakhetha yiphi indlela ukuthi bancedise i-Ukraine ngoba sibona ukuthi hayi batshaya insimbi okweqiniso qiniso.
Lo-ke ngumnumzana Tim Muringai ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Baba Wande, Baba Soto, Chike Mavelas, Mike Hove akatoriwa kuma Silvasi Mulaijena.
Nanso ke ingoma yahlatshelelwa iStudio 7 ngumfundisi umoyo. Isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani inhloko zendaba. Ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli uMnumzana Xavier Kasukuwere ovinjwe ngumthethwandaba ukuncintisa uthi uzakhweza udaba lwakhe emthethwandaba ophakemeyo. Ibandla le-MDC ekhokhelwa uMnumzana Douglas Monzora lithi lidanile ngokuhlubuka kwamalunga alo awedale lephalamende alichumi esiya kubandla leZANU-PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.